tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ukuqinisa kwenani labantu asebefunyene belegciwane le-coronavirus obulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo. Sokwethuse abantu abaningi kuleli dolobho.
Ngiyalixwayisa ngesikhathi lesi ukuthi asibekezele nini sihlale nini ezindlini njengokuxwayiswa kwethu. Ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 ngumkhuhlane okhona njalo umkhuhlane osingenile kakhulu edorobheni lethu lakoBulawayo.
Seliqongile inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane woqhuqho lwe-malaria eGwanda South laya kwabayisikhombisa.
Sihambela eklinika, wafika watesti malaria, wasebanjwa malaria, wahlatshwa amajekiseni angu-2, waginyiswa lamaphilisi angu-2, kwathiwa simhambise eManama, wafika lakho watesta futhi malaria, wabanjwa futhi malaria, wabe sehlatshwa amajekiseni angu-2, wafakwa lamadrip angu-4, wagcine sefakwe ku-oxygen, thaka saphefumuli kuhle.
Lo nyaka lapho ilizwe lifikisa iminyaka engamashumi amane lokhe latholayo uzibuse, uZulu, ingcitshi zezempilakahle laba basebenza ezibhedlela bakhala ngesimo esibi sezempilakahle elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqansa kwenani labantu asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus obulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo. Sokwethuse abantu abaningi kuleli dolobho. Ugaja lubona ngezempilakahle lwazise izolo ntambama kubana phakathi kwabangamashumi amabili lantathu abahlolwe izolo kobulawayo abahlanu babo batholakale belegciwane leli. Lokhu sokusitsho ukuba eZimbabwe jikelele abantu asebefunyelwe beleleli gciwane sebengamashumi amabili lantathu njalo asebefile balokho bebathathu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula kancane izigidi ezimbili 2.1 million. Wabulala inkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amane 138,487. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasikhombisa 17,247 labulala phose inkulungwane eyodwa 910. Nabezempilakahle kumasipala wakoBulawayo bazise namhlanje ukuba naphakathi kwabahlanu laba abafunyenwe begcane le-coronavirus izolo abane babo bangamalunga omndeni munye lo munye osebenza kwesinye isibhedlela saleli dolobho. Ngokuqinisa kwaleli nani idolobho lakoBulawayo yilo eselikhokhela eZimbabwe yonke ngenani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19. Le yinto eyethusa izakhamizi kanye labezempilakahle bona abathi uZulu kumele ahlale ngasemakhaya achiyane lomkhuba wokuhamba-hamba. Ubathabile Masuku usethulela loludaba.
Umnumzana Ivindosi Ziba unobhala wezina uthi bamatasatasa bezama ukuthi bazilungiselele ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo.
Udowesi ukhangele nani lalo olukhulu kathesi yindaba yonaleyo ukuthi ama-cases awe-COVID-19 ama-positive cases loke yanda especially lapha kobulawayo and loku vele sokwenza ukuthi lathi sibe worried, sibe anxious. So sinasesikhangelele ukuthi silwise ukuthi ingozi leyo ibe phansi ingasikhuleli.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu ababona ingozi elethwa umkhuhlane lo ngoba belokhe bebonakala beminyezelene ezitolo.
Indaba yokukhuphuka kwenani labantu ababanjwa umkhuhlane lo we-COVID-19 liyakhathaza kakhulu. Lusiza ukuthi-ke abantu khanya nje beloke besithi cala celeni bakhohliwe abantu ukuthi inkalakatha yengozi yenzakala edolobheni lakoBulawayo. Kwakhangela nje emzileni yokuthenga ukudla ezitolo abantu babeminyene vele ngabavulana nezikhala ukuthi bekwazi ukuthi umkhuhlane lo uthelelwa ukuthi nxa abantu bethintene. So indaba elusizi kakhulu.
UDokotela Ruth Labode umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende uthi bebekukhangelele ukuthi inani lizaqansa kodwa hatshi kobulawayo kodwa ilizwe lonke.
ukukhwela kwama cases kobulawayo kwamkhuhlane weCovid bekuvele kuyinto ade siyimelele asikho kodwa asoze ibe ibulawayo yodwa izaba yiZimbabwe yonke wonke umuntu olengqondo kufanele abekwazi ukuthi yena vele iCovid iyakhwela kwezindawo lakithi izakhwela masingavikeli
umnumzana Rodney Jele ukansila ka ward 23 enkulumane uthi abantu kumele balandele izixwayiso abaziphiwayo ukuthi bengabambi umkhuhlane lo
Ngiyaxwayisa ngesikhathi leso ukuthi asibekezele nini sihlale nini ezindlini njengokuxwayiswa kwethu ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umkhuhlane okhona njalo umkhuhlane osingenile kakhulu edorobheni lethu lakobulawayo singakhangela nje kuvuka kunamhlanje inani labantu asebebanjiwe positive sebelithumi khathesi inani leli selingangezelele So kuqakathekile ukuthi si practice social distancing, si practice even the hygiene ukuhlanzeka. Njalo kuqakathekile ukuthi sihlale ezindlini ukwenzela ukuthi singawutholi umkhuhlane lo.
Iningi labantu likhanya lethuswe kakhulu ngokuqonga kwenani lasebefunyene belegcikwane le-COVID-19 kobulawayo ngesikhathi esifitshane kangako. Abantu kodwa babonakala benyakazela edolobheni ikakhulu ezitolo bezodinga impuphu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Seliqonyile inani labantu asebebulawe ngumkhuhlane woqhoqho owemalaria eGwanda South kulandela ukubhubha komunye owesifazana ohlala eKafusi Bikinini otshonele esedlela semanama. Lokhu kutsho ukubana asebebulewe ngumkhuhlane lo eMathebeleland South sebeyisombisa. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abogatsha lwezempilakahle bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lalabo abahlaselwe luqhuqho eBeitbridge kanye leGwanda South lapho abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu asebetholakale belomkhuhlane lo. Umqondisi wezempilakahle ezansi eMandebeleni uNkosazana Rudo Skotzore utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sebeyisikhombisa asebebulewe luqhuqho kulomhlubulo. Ngokunjalo uSkotzore uthi baphakathi kokuqoqa amambule okuvikela imiyane ukuze baphe labo abangelawo. Uthi baphakathi njalo kokufafaza imithi lapho kulamanzi ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwemiyane. Obhubhele emanama ngolwesibili lo ngunkosikazi Edith Nkomo obeleminyaka kuzalwa engamathumi amahlanu lasikhombisa. Sixoxele zibulo lakhe uPrentice Banda ngesikhathi bezolanda esidumbu emanama otha unina ugule phoso kweviki esekhaya ngemva kokuthi ahanjiswe eklinika ngomvulo kule viki.
Sihambela eklinika wafika wathesta imalaria wasebanjwa imalaria wahlatshwa amajekiseni angu-2 waginyiswa lamaphilisi angu-2 kwathiwa simhambise emanama wafika lakho wathesta futhi imalaria wabanjwa futhi imalaria wabe sehlatshwa amajekiseni angu-2 wafaka lama-drip angu-4 wagcine sefakwe ku-oxygen kuthiwa kasaphefumuli kuhle besithi mhlawumbe imalaria yangkhona izayehla but yagcina ingayehlanga kwasekusithi ngo-7 ekuseni wasesitshiya.
Uzulu ukhathazekile ngokumemetheka kwalo mkhuhlane wona obungavamanga kolomhlubulo. Iningi elifana lomnumzana Ngqabutho Mpofu lithi likhathazekile ngohulumende okhanya igoqe izandla abantu besifa.
Umkhuhlane weqhuqho kwelakithi emaNdebeleni usubhuqa over 960 cases abantu asebebanjwele umkhuhlane. Kodwa ke kasikezwa uhulumende ethatha inyathelo. Kasiboneni sizixhase, kasikhipheni khona lokho okuncane silakho sikuhlanganise sigijime siyexhasa abantu bakithi abadinga usizo.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi asebenzise amambule njalo ugcobe lamafutha ahitha imiyane ukuze azivikele kuqhuqho. Inkuthazo le iza ngesikhathi kuvela ukuthi abanye bakhela inkukhu zabo izilugu ngamambule emiyane bengawaphiwa, kuthi abanye bagole ngayo inhlanzi kulokuthi bazivikele. Abezempilakahle bathi njalo ukuphatheka emsebenzini ngaphandle efana lokugola kwamacimbi, ukwelusa izifuyo kanye lokwenziwa kwegolide ngezinye zezizathu esezidala ukonga kwenani lalabo abahlaselwe yilo mkhuhlane. Kusenjalo umasipala wedolobho leGwanda exhasane labo somabhizimusi kanye labezimayini namhlanje basungule uhlelo lokufafaza imithi ezitaladeni ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo, umphathintambo obona ngokwenzakala ezansi yamaNdebeleni Mnumzana Abednego Ncube ukhuthaze ozulu ukuba ahlale ezindlini ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Kuyana abanye abajale ukukwenza ntambama besiya amabhawa besenza amabhawa ngaphezu izindlini zabo. Please ake kume corona le iziphele.
Inani labahlaselwe ngumkhuhlane wecorona lalo liya ligonga mihla ngemihla elizweni lasemhlabeni jikelele. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lo nyaka lapho ilizwe lifikisa iminyaka engamashumi amane lokhe latholayo uzibuse, uZulu ingcitshi zezempilakahle labasebenza ezibhedlela bakhala ngesimo esibi sezempilakahle elizweni esiveza ukubana uhulumende akenzi lutho ukulondoloza lolu hlangothi ngokwezinga laphezulu okuzakwenza kube nzima ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende ubika ukuba ilizwe lezibhedlela ezigabeni zonke zelizwe ukuthi lezicinti zonke elizweni zile klinika kodwa kucunula abanengi yisimo salezo ndawo zokwelaphela. Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ebhekana lodubo lomkhuhlane we-COVID-19, iningi lithi ngabe uhulumende ubevele ebeke eceleni imali kulolu hlangothi ibizaba ngcono imizamo yokulwisana lawo. Ingcishi uMnumzana Charles Nyoni uthi ilizwe selokho lathola uzibuse kalizake lizihluphe ngokuqakathekisa ezempilakahle.
Singakhangela nje endabeni ezempilakahle kusegcekeni nje ukuthi hayi akula lutho oluhle esiluyenzileyo nxa sikhangela i-COVID le esikhona kathesi ukuthi izibhedlela zethu kade vele zingalungiselelanga.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Michelle Zimunya isakamuzi seHararena othi umumo wezempilakahle selokhu ilizwe lathola uzibuse ulihlazo.
I-health system yeZimbabwe ilihlazo. Ungaya esibhedlela uswele khona ukuthi uphiwe iparacetamol, odokotela bethu abala even ama-gloves.
Umongikazi kwesinye isibhedlela ongafunanga ukuqanjwa ngebizo yena ukhala ngeholo eliphansi.
Awukwanisa ukuthenga anything from imali and because of that abantu abaningi abasasebenzi kakuhle, kulama strike amaningi, abantu bayafa emsebenzini, sometimes athola kungela even iparacetamol.
Makumbe uthi ubona abakufunayo ngaphandle kwemali isimo esihle sokusebenzela.
Njengathi thina amanesi sile problem enkalakatha ngoba siyabamba laba bantu kithi kuma public hospital babuya sibabambe asila ma protective clothing angona abantu basinika.
Imizamo yokukhuluma lomphathintambo wezempilakahle udokotela ubhadaya moyo yehlule ngoba ube engasabeli ucingo lwakhe, kodwa uhulumende uthi uzimisele ukuvuselela ezempilakahle. Loba nje ilizwe lenelise ukufundisa abongi abaningi, iningi labo kalila misebenzi okwenza abanye babo babanje ngamandla ukuyadinga imisebenzi kwamanye amazwe aholisa ngcono. Labo abasebenza elizweni badla ingqoqo zomlomo ngoba iholo labo lingeneli ukunakekela imuli zabo njalo liphansi kulabo bonke emhlubuleni wangezansi ye-Afrika. Uhulumende uviya ngezithezo zomnotho athi zethulelwa elizwe ngamika, kodwa ingcishi ezicubulula ezombusazwe zithi imali echaphazwa kunkohlakalo ngabakuhulumende ilakho ukulondoloza izibhedlela zibe lakho konke okudingakalayo. Isivumelwano samazwe e-Afrika esabuja declaration sithi lapho amazwe angamalunga ehlela indleko zawo kumabhajethi kumele abele isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% emsebenzini wezempilakahle. Elezimbabwe lona kalinanzi lesi siqondiso. ngeqiniso likhetha ukwabela imali eningi kuhlangothi lezomvikela. Uzibuso walonyaka unanza phansi kwendimba ethi Zimbabwe at 40 defining a decade towards vision 2030. Bekumele umbuthano walonyaka ube kobulawayo kodwa wamiswa ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Ngimele 27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa ke ikhumbule izihlobo ngenxa yeduko lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuba nalingene kulolu hlelo ngogcino njengoba sisebenzela sisemizini. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguNtungameli Nkomo.
Kulomfundisi wesonto yeRoma obotshiweyo wamiswa emthethwandaba kwele Kenya namuhla esetheswa icala lokumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus ngemva kokwehluleka ukuhlala ngekhaya emveni kokwethekelela kwele Italy lapho okubhahe khona lomkhuhlane. Umfundisi Richard Onyango Odu uba ngumuntu wesibili kulelo lizwe ukwetheswa icala leli. Umkhokeli wakwele Germany unkosikazi Angela Merkel uthi lanxa ilizwe lakhe selenze umsebenzi omuhle ekulwisaneni le-coronavirus, ingozi yomkhuhlane lo isakhona. Ngakho uthi uzulu kumele aqaphele. UMerkel uthi inani labahlaselwa yilo mkhuhlane kulezi nsuku likhanya selehlile. Kepha uthi uzulu kamelanga ayekethise ngoba lokho kungaguquka yiloba yisiphi isikhathi.
Ivanda leMDC lithi akula lutho lokunanza ngelanga likaZibusi ngoba uzulu weZimbabwe ethwele nzima ngokudula kwentengo yezinto ezimqoka empilweni yakhe. Ivanda leli lithi njalo ukusilela kwezibhedlela ezilongele umkhuhlane we-coronavirus elizweni kukhomba zobala ukwehluleka kwebandla leZANU-PF ukuthuthukisa impilo kaZulu eminyakeni engamashumi amane le isidlulile. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Thina njengebandla leMDC Alliance elikhokhelwa ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa, ilanga lokuthi likaZibuse sithi independence elizayo kusuku ezilandelayo kayisilo langa elizasipha impumela ngoba sithwele gadalala njalo sesilomkhuhlane lo okuthiwa yikorona leyo. Sikhuluma kunjenje sisezindlini kodwa siphakathi kwenkinga yokuthi ukudla kakutholakali. Uma kutholakala ezitolo sebekhweze intengo okokuthi kuba nzima lokuthi uye kulezo zitolo uyedinga lokho kudla. Kulobunzima kakhulu ngakhangela njalo sikobulawayo silodubo lamanzi. Izakhamizi eziningi azilamanzi zifika esikhathini sokuthi zihambe kumabhoholes ziyethatha amanzi kodwa kuba lenkinga yokuthi kabanelisi ukuthi baphanane indawo yokwenzela ukuthi bangaphanani lo mkhuhlane okuthiwa yikorona. Kodwa kuba lokuxukuzela njalo kukabe kusitsho ukuthi ungaphuza ukuthi uyefika awusoze wanelise ukuthi wathole lawo amanzi. So kuswelakala kamanzi lakho kuzangezelela ukuthi siphanane lomkhuhlane oyikorona.
AbeZANU Makhumalo bathi lesi yisikhathi sokuthi uzulu weZimbabwe ebambane elwisane le-coronavirus, hatshi ukukhombana ngeminwe phezu kokudilika kwezibhedlela lokunye okungahambi kuhle.
Ezibhedlela sokuyindawo yokuthi siyefela khona ngoba akakunamuhla iZANU yabulala izibhedlela zethu. besile temba lokuthi njengoba lumkhuhlane uzofikile njalo bephiwe izimali zinhlanganiso zabo WHO labo DFID besithembe ukuthi bazazama ukuthi bavuselele lezi zibhedlela silungiselela lumkhuhlane. Kodwa ukukhona esikubonayo ukuthi sebelande izibhedlela ezafantolontolo yizo abazama ukuthi bazivuse, esibona ukuthi kuzazihlukuluza ngoba sizafika esikhathini esokuthi lezo zibhedlela ezafantolontolo sebezivusile asoze zanelise ukuthi zincede uZulu wakuleli lizwe. Yebo, naye kakumelanga ukuthi sikhombane ngeminwe, kodwa kukhona uma sesifike esigabeni salowo mkhuhlane kuqakathekile ukuthi sibe nyandanye. Kodwa singakhangela iZANU ilifuna ukuthi isebenze yodwa, kayifuni ukuthi ibambane lebandla lethu iMDC Alliance elikhokelwa ngubaba uShamisa.
Nkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla leMDC njalo ulilunga ledale lephalamende. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo wake wamela isigaba seNsiza edale linye ulilunga leZANU PF umnumzana Malaki Nkomo, yena ke uthi usuku lukazibuse luqakathekile kakhulu kuZulu weZimbabwe. Nkomo uthi okukhulunywa yiMDC awuqondanga.
Into yokuqala engizothanda ubana ngitsho yikubana sifisela wonke umuntu weZimbabwe ikhefu elihle. Sikhanelane lokuthi sesenelisa iminyaka engamajumi amane sithole uzibuse. Uzibuse owabuya ngendlela ebuhlungu lapho kwachitheka igazi eliningi, kuyindlela ukuthi sasisilwa sibanga ukuthi abantu abamnyama labo babonakale njengabantu. Kunjalo nje sibe lakho lathi ukuthi sikwanise ukulima, sikwanise ukuba lama mine lakho konke osokuyikho ukubona kutholakala kweleZimbabwe. Singakhali Afrika yonke uzibuse singakhuluma ngayo ukuthi ukhona elizweni leZimbabwe, lapha abantu abathole khona ubuyibo babo, sithola ukuqatheka komhlabathi lokunye okunjani.
AbeMDC bathi ukusilela kwezibhedlela ezilungele izigulane zecoronavirus kukhomba sobala ukwehluleka kwenu njengeZANU PF kusukela kuindependence. Uthi ningalokho
okufanele ukuthi abantu bakunanzele futhi njalo bakuvume okuliqiniso ukuthi umkhuhlane lo usuke wethusa umhlaba wonke, wehlela umhlaba wonke jikelele. Singananzelela lalawo mazwe sithi athuthukile ajunyiwe yolo umkhuhlane bengelazo lezo zibhedlela ekade zingagcina abantu, kade belezibhedlela nje ezikaZulu ezokwelapha uZulu. Kuyafana leZimbabwe, uma umkhuhlane lo suthe wafika singananzelela ukuthi uhulumende uthi usukumile wadinga izindawo lapho abantu abanjani abangagcinwa khona. Ukuthi namhlanje abantu ngasukuma bathi ibandla leZANU PF lehlulekile ukubusa ngamanga lawo aluhlaza athe joko, ngoba uma sikhangela kulama clinic lezibhedlela okuningi owakhiweyo ngemva kweindependence okujonge ukuthi uncedise abantu uma kubathe bagula kumbe kwaba lemkhuhlane. Abantu abafunde ukuthi bavume iqiniso, singathi lapho kufanele khona singasoli khona sigijimele ukusola.
Abanye bathi uhulumende kaluphathi kuhle udaba lomkhuhlane lo, nanku uyehluleka ukuhlola abantu ngobunene.
Abantu bakhalele ukuthi ilizwe lethu lithiwe ama-sanctions ukuze lehluleke ukusebenza kumbe ukuthi lithole uncedo lapho ufanele lithole khona uncedo. Namhlanje sesibondane lalo umkhuhlane, abantu sebefuna futhi njalo bakhombele ibandla leZANU PF ukuthi liyehluleka. Iqiniso elikhona ukuthi ibandla leZANU PF elilo elohulumende lizame ngemizamo yonke ukubona ukuthi lisebenzisa okuyikwesi ukuthola sikukhona apha kwelakithi eZimbabwe. Singathi sebenzisa ezethu izimali singelancedo olukhulu esilithola kwamanye amazwe ngendlela yokuthi abantu bakhale ukuthi siphiwe ama-sanctions. Ngibe sembuya lapho ukuthi ilizwe leZimbabwe bekhokhelwa ngumongameli ubaba uEdi Mnangagwa, bathe sebezilusa kulalo umkhuhlane bathethe amanyathelo onke ofanele bawathathe.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU PF njalo wake wamela isigaba seNsiza South edale lephalamende. Zikhanya ziqonga izihlakalo zokuhlukumezana lokulwisana okukhulu kwabeZimbabwe abayizithandani labatshadileyo kwelebhilithane kubangelwa yikutshona abantu bezivalele ezindlini phansi kweziqondiso zikahulumende zokwalela abantu ukuhamba-hamba ize-lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kumkhuhlane we-coronavirus. U-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Amapolisa England yabika ukuthi inani labantu abahlukunyezwayo ezindlini liyaqansa okwethusayo. Lokhu lockdown yaqalaya njalo iningi selibojiwe. Unkosana Thoko Sibanda weSouthern Sea uthi umkakhe sevuke ubhiyane emhlukumeza kunye lemuli yakhe.
Yazi kwaba lo kungazwani la endlini. Umkami waqala ukuba lolaka, qala ukuxabana labantwana. Esengumuntu ongasaqedakaliyo nje ukuthi ungumuntu onjani. Kuthe ngolwesihlanu lwe-Easter nawe sithi ngizwe ngikhuluma lomuntu oyindoda efonini. Engitshaya ngamampama, engikhama, engivumisa, ethi ngikhonfesa into engayaziyo. After that ethatha ifoni yami eyitshayelela phansi yafa. Azama ukuthi mfonele abakubo ukuthi mbatshele, yena manje kafuni futhi ukukhuluma lapho. So kunjenje sigwalana endlini asikhulumisana.
Unkosazana Monica Nkomolaye uthi umkakhe umthwalise amagabha avuzayo.
Uhlezi kuliwa lapha ekhaya. Amapolisa elithi sezesaz ngoba he abuses me all the time and my parents want me to be patient but indoda iyabekezelela labantwana abangu 2 and bayabona okwenzakalayo sisilwa njalo nje kathesi uwochiwe and wathiwa angadlali endlini kodwa my parents bathi ngimekele abuye endlini ngenzele abantwana.
Ukuchaya umfazi kuleli lizwe kuyabophisa. Mnumzana Norman Mshonga zamkhalela unje usevela amiswa phambi komthethandaba waseBirmingham.
Njengoba liyazi isikhathi se-lockdown ayikho into ongayenza. Unkosikazi wasengithathela i-remote efuna ukubukela okwakhe ngasengimjwamulela ke ngenkandami. Nangumuntu ebuya lamanzi engithela ngamanzi. Ngokwethuka ke lami ngasukuma ngamfuqa. Ngoba vele kwasekumanzi phansi wachelela wawuwa walimali isandla. Kunanka amapolisa asefikile endlini. Babe befika bembopha bengithatha behamba lami epolisa. Hamba ngaya ngena ikhoti. Ikhoti bafika bangicharge nge-assault. Bambhadalisa ifine ye-£250. So ngilapha sengile criminal record.
Ayisibo abesifazana bodwa abahlukunyezwa ezindlini. Kukhona labesilisa abadlaka lo club. Umnumzana Tawanda Ncube ngomunye wabo.
Last week wakhohlwa ukuloga out kucomputer yakhe, kuFacebook Messenger. Wabona ixoxa lamadoda betshelana ngezothando. And ngaba la amadoda akhona aza afika 7. And ukhanya ke bona nelawo labantu. Ngoba babekhuluma ngezecansi. Ikwangidabula inhliziyo kakhulu. Manje ngazama ukuthi ngibuzisise ngizame ukuzothi kanti kwenzakalani. Washo wavuka ngolaka wathi ngiphume endlini yakhe. Atezi nje njengilanga ngomngani wami. Yena nguye olomsebenzi ongcono lapha endlini. Ayikho vele ngibelela so. Lesi lomntwana oyedwa kodwa yena ulabakha abayi 2 from umthetho wakhe wokuqala.
Unkosazana nokuthula moyo weSouthampton osebuhlungwini ngokuhlunyezwa ethi yena semelele i-lockdown ukuba ke iphele esule umthetho wakhe.
Ile 30 years ngiyendile labantwana abathathu. Kodwa ukuthi ngi-abuse kanje, i-lockdown iphela nje, ngiyachiya ingcekeza leyo. Usekabheki ngambamba ekhuluma lo nondindwa wakhe efoni, sesilwa lami. Angichaye kanje, hayi bo angeke ngihlalele i-abuse enje. Behlala ephuma esithi uyachawa ngumoya. Kanti yena uyakhuluma lo mfazi wakhe eGoli.
Unkosazana Naline Dlovu, ingcwethi kwezomkhuhlane wengqondo esebenzela eBedfordshire. Yena ke uthi ukuqhamuka komkhuhlane weCoronavirus ngenye yembangela yokudlephana osowuvamile wabathatheneyo.
Abantu bengahlala bevalele ndawonye okwesikhathi eside bagcina behlukumezeka or behlukumezana. Kube le nkulumo ezimbi ezigcina zisenza abantu balwe. Abanye njalo i-anxiety ngokwenzakalayo kugcina umuntu egcina ephethwe ngumkhuhlane wengqondo. Ama-mistakes eqala ukuvela kwabathatheneyo njalo sokulokuthonisisana nsuku zonke. I-lockdown levele kusazavala abantu abazagula kakhulu ngomkhuhlane wengqondo.
Umkhuhlane we-COVID-19 ngaphandle kokubulala abantu kukhanya uzachitha imizi yabantu abaningi. Kumnyama yonke indawo njalo kweleBrithani i-lockdown iyaphambili. Akwaziwa ukuba iphela nini. Abantu asebefunyene belegciwane le-COVID-19 eNgilandi sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu. Kukanti ababhubhileyo sebedlula inkulungwane ezinhlanu. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ukuqansa kwenani labantu asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus obulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo. Sokwethuse abantu abaningi kuleli dolobho. seliqongile inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane woqhuqho owe malaria eGwanda South laya kwaba yisikhombisa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.